umumo womphakathi waguquka. So-ke nokulima kwethu indlela esilima ngayo kuqakathekile ukuthi sithathe indlela ezenza ukuthi sithole okunye okuncane. So nxa silima-ke permaculture kwenza sanelise ukuthi nanxa okunye kungatsha kodwa okunye siyadobha. Futhi nxa sisenza i-permaculture thina phela silenzi lolu luhlobo lokulima okuthiwa i-regenerative farming. Okutho ukuthi nxa ungalima wasikilime amabele akho ukuthi uphinda uthi phakathi kwamabele ulime indlubu, ulime amazambane, ulime indlumba. Awungeke wakuswela ukuthi lanxa amabele engasenzanga kahle udobhe endlubini lezilimeni. Kanti njalo indlubu lezana lezilimo kuya kuseva njengokuthiwa ngama-cover crop ayabe egcilile ukuthi umhlaba uzilele lebe linyile amanzi akho angaze athathwa umoya ngalokulokhu kuthi ukuthi i-evaporation. So kuyinto eqakatheke kakhulu ukuthi njengabalimi isebenzise kahle sikhuphule indlela esilima ngayo.
Sesikhangela ukuvunda komhlabathi ukulima ezilimo ezithiyeneyo kungaphathisa na?
Kakhulu. Okunye futhi angithi izilimo lezana ziyabe sezinabi yasithi umuntu abe lime intanga zamakhomane walima ama-leguminous plants izimba lezana ezikhuthayo kumbe lezana esizizayezesindu ziyanaba zinganaba zona lazo ziyavundisa umhlabathi zithiya umhlabathi zingile bese kuthi emva kokuvuna abalimi bayakhuthazwa futhi ukuthi bathiye izilimo lezana amahlanga akhona ahlale phansi laphana ukuze abe ngumvundiso emhlabathini ukuze singasasebenzisi kakhulu ama-fertilizer lawa ayenziwa ngemithi ngoba ayathisa yiwo futhi amanye abangela komhlabathi lokuthi nxa siwafaka athise izilimo zethu ngoba amanzi asemalutshwane afake ifertilizer emhlabathini ilezulu bese lihamba izilimo zethu ziyatsha kodwa singasebenzisa okwemvelo lokhu ukuthi sekele kubolele khonapho kuvundise umhlabathi siyathe umhlabathi wethu izasuke kuvunda.
Ngenxa yokuguquka komumo womkhathi lokhu kwesinye isikhathi sibona izulu lisiba linengi kakhulu bese lisuke liswelakale okwesikhathi eside. Kungenziwa njani ukuthi abalimi babe bevikela izilimo zabo?
Nxa sikhetha imfanelo zethu kasikhethe imfanelo leziyana ezizala zikhule zizale masinyana bese kuthi nxa sizihlalele lezi zilimo izilime silime sihlanganise lezinye khonokho sikhuluma ngakodwa i-permaculture sibe lama-cover crops okuthi izulu nxa selithe lahamba umhlabathi lwane uyahlala ungatshiswa lilanga direct kuyahlala kunomthinzanyana okhave umhlabathi ukwenzela ukuthi umhlabathi wana ungamanzi angaphephuki masinyane. Kanti njalo futhi nxa silima sele sivele silime ngendlela yele ekhona ezimbabwe esiyithuthukisayo ethiwa yi-conservation farming abanye bathi ngugatshompo abanye bathi yintwasa ngokushona bathi yikumvuthu.